Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7. Namhlanje ngolesihlanu ekuseni siku 18 kumfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje umthetho ndaba we Supreme Court namhla uzaqhubeka uhluza udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla le MDC oqotho phakathi kukankosazana Thokozani Khuphe nomnumzana Nelson Chamisa.
Ngendlela yomthetho bekuyathiwa icala lakhona limute ngokuba kalisathoniseki izinto sezaguquka lapho ezazikhona. Ufana lo muntu othonisa indlu eyadilikayo engasekhoyo, othonisa ngomgwaqo ongasekhoyo, azisekho lezo zinto abazibangayo.
Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho akusibanga esikude.
Sibaqala kabuze izalo zezimbawu sokwalungiswa nxa ungakalungiswa azikhishwa ngoba ngumthetho oyakufakiwe. Angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele izinto zakhona azikalungiseki. Ama-Americans bona bayazi ukuthi izijezo zakhona aziyenzelanga ilizwe ziyenzelwa abantu ababusayo, awusuzekuquke lutho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka uhluza udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla le-MDC oqotho phakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Chamisa ukhweze lolu daba iSupreme Court ephikisa isinqumo seHigh Court esokuthi wangena esikhundleni sokuhola leli bandla ngokungekho emthethweni. Umamangala kulolu daba lilunga le-MDC umnumzana Elias Mashavira, yena othi uMakhuphe nguye okwakumele abe ngumkhokheli we-MDC kulandela ukutshona kukamnumzana Morgan Tsvangirai ekuqaleni komnyaka ka-2018. Inkantolo ye-Supreme Court iqale ukuhluza udaba lolu izolo lapho amagqwetha kamnumzana Chamisa acele umahluli ukuthi avimbe uMakhuphe engabi khona kuthethwa lolu daba ngoba engayisuye umamangala, kodwa amagqwetha kamakhuphe akuphikisile lokho. Umahluli ukhangelelwe ukwethula isinqumo sakhe namuhla. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Inkomo Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into yokuqala nje okungenzeka ukuthi mhlambe baphume bathi bona nguChamisa kumbe baphume besithi nguKhuphe, kodwa lapho lukhona kusengenzeka ukuthi ludlulele phambili luze lugcine lufika e-constitutional court ngendlela thile, kusiya ngokuthi inkantolo ithethe isinqumo bani, yona le yabithethe isinqumo njengoba ingaphansi. Kodwa-ke okubi ukuthi iZANU-PF ibukele iyakholisa abantu abafuna ukulungisa ilizwe abasuka bebonke ngo-2000 sebesilwa bebonke. Into ekade ingafanelanga yenzeke.
UMakhuphe yena so aba lebandla lakhe laya kuCongress bakhetha ubukhokheli bebandla labo. UChamisa laye wenza okufanayo. Kungani beqhubeka ngombango waleli bandla bona sebelamabandla ehlukene?
Njalo kubeka kahle ukuthi sekwenzeka kanjalo. Ngendlela yomthetho bekuyathiwa icala lakhona limute ngokuba kalisathoniseki izinto sezaguquka lapho ezazikhona. Ufana lo muntu othonisa indlu eyadilikayo engasekhoyo, othonisa ngomgwaqo ongasekhoyo, azisekho lezo zinto abazibangayo. Sokusele nje kuphela ukuthi abantu njengoba nami ngifuna ukuthi nginqobe lalwanathi ufuna ukunqoba, kodwa kakusela mbango, makusadingakali ukuthi balwe amabandla ngoba seyehlukene. Kodwa lathile bona ngokuphikisana kwabo ungathi babona sengathi ulokhu kuyinto eyodwa. Kanti-ke futhi ekuhlukaneni kwebandla khona lapho kulezinto eziyinzuzo, kulamahofisi, kulezimota, kulezimali. Ungalahlekelwa yikuthi kuthiwe nguwe ofaneleyo, ulakho ukulahlekelwa yizona leziya zinto. Mhlawumbe yikho okunye okwenza ukuthi baqhubeke besilwa empini yakhona ukuthi zize zithuthe izinto zihambisana lapho.
Ngezinye indlela uthi okulwelwayo lapha impahla yebandla esingathi ngama properties okufana lezimota lama office lani lani
yikho kuphelo sekulwelwa kakukho kunye ngokuba igama vele akusaguquki lutho angithi le ekhokhelwa ngumama uMakhuphe ivele yiyo ebizwa kuthiwa MDCT liyane eyinye ekhokhelwa ngubaba uChamisa ile gama layo i-MDC Alliance kumbe i-MDC kuphela kusiya ngokuthi ubeka kanjani kodwa bangena i-MDC Alliance ephalamende so ke akusela mbango ukuthi ungathi wena onguye olegama eliqondileyo ngubani igama le-MDCT elalikhona ngalesiya sikhathi kumakhuphe kodwa umbuzo uthi le eyinye i-MDC Alliance yiyo yini ezalwa yiliyana ngoba labo bame khona lapho ukuthi hayi yithi esasiyi-MDCT esesibizwa i-MDC Alliance ngokunjalo ke amahofisi lezimota nezimali kufanele ukuze kithi labantu abanye besithi yibo yikho okuzaba okuphikiswana ngakho kakhulu okunye nje lokho okunye hayi akusekho babanga yona leyo nto ngokuba phela ungalahlekelwa yikho uyalahlekelwa izinto ezininga usengalahlekelwa yiyo i-harvest house kumbe okuthiwa yi-Mock and Sangrai House kanjalo usengakhitshwa khona kungena umuntu
lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa icingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho akusifanga esikude. Ngenyanga edluleyo umhlangano we-SADC uvumelene ukuthi kumele amazwe ezwekazi le-Afrika amanyane akhuthazwe amazwe awethesa inkokheli yebandla elibusayo. Elezanu PF izijeziso zenotho ukuthi aziyekethise kodwa amazwe la athi ukuze zisulwe izijeziso zenotho kumele ilizwe linanze ilungelo loluntu. Ibandla leZanu PF lithi izijeziso lezi yizo ezibangela ukuthi umnotho welizwe ungathuthuki. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya. Waqala ngokumbuza ukuthi amazwe akuzwekazi le-Afrika azasekela na ukutshengisela kwebandla leZANU-PF.
Phela ukuxoxa i-Afrika akutsho ukuthi baza kwenza ngoba nxa behlezi emhlanganweni wabo e-AU laphana i-SADC kumbe e-AU bale khuluma nje abafuna ukuzama ukuchazana nje kuphela. Angikholwa ukuthi amanye amazwe asigumbelezeleyo bengaceda izimali becoca umhlangano ukuthi ukusijeziso ngibona ngathi nje i-politics nje uphela uphanga ukukhuluma nje
lona udaba lona lolu ulubona njani ukuthi bachitha isikhathi na kumbe kuzaphathisa khona oku abafuna ukukwenza
akusoze kuphathise ngoba uyazi ukuthi izijeziso lezi zafakwa i-America le-EU beqondane lokubhidlizwa kulungile labantwana bezimbabwe so nxa kuloku kukhuluma kumbe ukutshengisela kukhona kabayetshengisela bekhona le-amerika ngoba vele antu baqala babuze izizalwane zezimbabwe sokwalungisiswa yini nxa kungakalungisiswa azikhitshwa ngoba ngumthetho oyabufakiwe angiboni ukuthi kuzanceda ngoba vele into zakhona azikalungiseki ama-americans bona bayazi ukuthi izijezo zakhona aziyenzelanga ilizwe ziyenzelwa abantu ababusayo awusuze kuquke lutho
khona lapha ezimbabwe esizwa kuthiwa kuqoqwa kubizwa wonke uzulu jikelele kungakhathalekile ukuthi ngwayeliphi ibandla ubona ungani bazasukuma yini abantu
abasoze baphume ngoba nxa abantu behlulekwa ukuphuma kusiyanatshwa umgabe umuye umgabe bengaphumela nje into engelamsebenzileyo ngoba kulabantu vele abasebandleni elibusayo abangavumelani lakho abathi izindoka zintshintshwe alokhu ixoda ngesikhathi ngaye bathatha izimali zakhona besiyanikeza izikweleti lezi zamagesi kumbe bethenga imithi esibhedlela angikhulumi kuzaphuma muntu lapha abantu balambile ngoba vele babe betshona ngendlela khona bayahamba ngani babetshona ngendlela kuphela yesi
uyatsho wena ukubana bakhona kuZANU-PF abangani bayazwisisa ukubana udaba lwezijeziso zona lezo aso daba oluphonga ukukhulunywa nje lususwe ubona ungani bangaba bebaningi yini kumbe ngabalutshwana kakhulu
yabona izijeziso nxa zikhona mfowethu kulabantu abazuza imali kulezithelo amatsotsi lana vela ayebisenza amabhizinisi obutsotsi kube futhi kulabanye abathi khona hathi izijeziso lezi ziyasihlukuluza imisebenzi yethu ngaye liyalungisa ukukhulunywayo so kulabantu abaningi angisebenza labo phela abantu bomhlangano labo abaningi vele omongameli bakhona abathi kanti lungisisani izigezi zikhitshwe yibo abathe besela nje abantu ukuthi ningahambi emhlanganweni wakhona
manje pho singabona behamba ngobuningi ukuthi babe bebanjwe ngamandla na kumbe babe bethenjiswe ukudla
liqiniso phela atsho bayebeyadinga abantwana besikolo bayetshela nje ezinduna losobhuku ukuthi sithi kulethela amabhasi alithumi ufanele uwagcwalise amabhasi akhona base bebanjwa ngeganyabo so zabantu bengxiya begcwala abantwana besikolo kumbe labana abantu bekhaya babanjwa igayabo ngoba edolobheni phela thina athi isesidolobheni vele asuze zichithe isikhathi sisiyalela izinto ezingenamsebenzi lezi
lo ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe obekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare. Ngesikhathi iningi likhala ngomnotho welizwe olokhu siba lukhuni ngamandla, abathengisa impahla ezitshiyeneyo ezitaladini ama-vendors bathi ibhizimusi yabo ayiqhubeki ngemfanelo ngoba abantu abasathengi njengakuqala, kukanti sebebaningi abathengisayo. Sixoxa lomnumzana Austin Nkomazana, umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association.
Sengikulinganisele ngenge ngakubona ivunda lamhle kuseni. Ngitho into enjengetamatisi fethu, imbhida fethu, ikhabithi fethu, kakusathengeka abantu ezindlini abanye sebesidla bengela zolezo zinto ezinjengetamatisi. Izolo bekungcono ngoba labo suphu laba bebekhona. Namhlanje osuphu sebethengwa ngemali ongaphosa ukuthi yesa sithenga ngayo ikheji yenyama. Uyakubona kakusathengeki. Ube usukhangela ukuthi abantu benkosi bonaba ehlezi khona apha evrandini lesitolo kumbe egcekeni esethengisa itamatisi dola kube kubili. Nawo bangaka abayanelisayo nje abantu besebuzimeni kangaka. Ithalente kulaba abantu abathengisayo izisu sizi sikile.
Nina libancedisa ngani njengenhlanganiso?
Asikaphathi lutho so far. Kuphela esithisela ukuthi ngasi yabancedisa. Asika kuphathi njalo ubusubuya la ekutheni isifiso sethu luba kuyasivumela isimo lesi lokuthi ke siphathe ngasiba lazo izingadi zezimbida eziqondane kumbe sizabuthanisa laba abathengisayo kuluhlelo olwenziwa yithi ukwenzela ukuthi lanxa besiye market bese siyadinga ukunyabanga lakho kodwa okunye bengincediseka bethatha engadini zabo kube lithamatisi kube yi-onion kube yibhida bethatha khonapho sibona ngani kungabancedisa so kathe siphakathi kohlelo njengogatsha lwami ukuthi ngewadi ngewadi sibaqoqe behlangane bese sisiba le ndlela yokuthi sicele ukuyindawo okuthile okuzaba seduze lesibhorane kumbe sicinye sidingi sibhorane kodwa sithe sithi siyaxoxoza sathola ukuthi lezi bhorane ezikhona azikho ezadetshwa ngumanisipala wakithi kwakungamadona akukacacile ukuthi singagijima kangakanani lathi ukuthi sibe lamadona azakwenza lezo ezethu kumbe sibandezele ukuthi kuzona ezezikhona eceleni sibe lalabo kodwa siyafisa ukuthi nga siyabakhipha sibile kuwodeni emakethe okudula khona kangako kube yi-product abazenzela yona lapho.
Siyananzelela ukuthi kwabhidlizwa izitolo eziningi laphana ekuqaleni komnyaka abantu betshengisela. So kungcono yini kathesi njalo bona basebenza kuhle yini abanini bezitolo?
Akulula ukuthi ukubeke xathu kodwa ubunzima ubukhangele. Yikuthi abanye abanini bezitolo indlela abakhangela ngayo abantu abancedisa izakhamuzi yehlukene ungani kule pride yokuthi mina ngibe ngizakhele into yami ngithini umuntu obuye ezihambele ngitshela nge-resident association izangimedisanani kodwa kahle ngikutshela iqiniso fethu abanye lakhathesi kazivukanga izitolo abanye kazivukanga uyakubona nje ukuthi sibile bonkimbonkimbo uyazi kuzisa ubuhlungu kodwa bese siba khona njalo abanye hhayi kuyaxoxeka lakho sibili libonisane ngobuzima obukhona la uze ubuntu bukhona ubuzima.
Lo ke ngumnumzana Austin Nkomazana, umabhalane obona ngezamabhizimusi kunhlanganiso emela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association. Sixoxela ye ekobulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo eziphuma kumaphephandaba lemsakazo ethiyeneyo namhla ekuseni. Umongameli Emerson Mnangagwa usexwayise osomabhizimusi ukuthi bayekele ukukhuphula intengo yempahla amahlayana ngoba uhulumende uzathatha amanyathelo bengaqhubeka besenza lokhu. Uthi kuzaqhutshwa umhlangano ngeviki ezayo phakathi kukahulumende labosomabhizimusi ukwenzela ukuthi babonisane amacebo ngalolu daba. Ekhuluma emhlanganweni we-Rural District Councillors Meeting izolo, umongameli Mnangagwa uphinde wathi odokotela bakhalele umsebenzi ngokungekho emthethweni njalo uhulumende uyakwazi ukuthi baxhaswa ngabanye abantu abayizitha zakhe. Ikhansili yakobulawayo izolo yethule uluhlu lwabantu abagoqela iziphathamandla zikahulumende, osomabhizimusi kanye labezemidlalo athi bangathathelwa impahla zabo bengekela ukubhadala izikwelede zabo kumanisipala kungakedluli inyanga eyodwa. Abanye abaziwayo abaphume kulolu luhlu ngumkamnumzana Phekezela Mphoko, unkosikazi Lorianda Mphoko, abanye ngunkosikazi Nomthandazo Moyo, numzana Semsiphepha Nkomo, Believe Gawuli, Gideon Kono, Khuphukile Mlambo, Benjani Mwariwari, Agent Sawu, Gift Banda. Iningi zalezi ndawo ezingabhadalelwanga zisemayadini agoqela iMahachula, iSelbourne Park, iHillside kanye laphakathi kwedolobho. Okwamanje esilalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Okhulumayo ngumkhokheli, bengithi ngifake nje lama kungumbono nje lana. Kunjani ukuthi abantu mabethi batoyitoya abatoyitoya lokukhupha umthuli? Ekaphume nje umthuli kufakwe umuntu okhona kuground ohlala ekhaya. Whether ishona indebele yini Nambiya ikhalanga yini elonge ehlala ekhaya. Uyo umuntu ofuna lesana silala. Akhona amaprofessor ayizikolweni lapha angafakwa lapha yana avusilizwe because umthuli uyafana nje lo mongameli wethu, ayikho nje direction abayithathayo. Or else akuthathwe uChamisa ahlaliswe esihlalweni lesana sasihlelwe nguTsvangirai abe prime minister ukwenza ukuthi abe nesay nama-investor abuye njengoba o-MDC nabo bayathi banama-countries angathi abasupporta abafakwe lapha eduze. Uma ningakhumbula ngesikhathi sikaTsvangirai wathi okuhlala lapha eduze kwa-introduce ama-US dollar impilo zabantu zatshintsha kwaba ngcono, isinkwa sathengeka abantu bakwazi ukuthenga isinkwa. Manje sokuwesi isinkwa sisathengeki, abantu ba-fed up ngokuhlupheka. Njengoba ama-veterans alwa athatha ilizwe emabhunini ahlala kahle ngalesiya sikhathi sasikubona kuhlala kahle thina because sasikwazi ukuthenga isinkwa i-aromelo bells sikule zinto esasizithola for free ezikolweni. Na kuzoyenzala kubo ama-veterans ethathelwa ilizwe ngabantu ababo ngoba behlulekile. Yabo
njani basakazi labalaleli be-Studio 7? Mina ngikhala ngosimo kuleli lizwe laseZimbabwe leli. Sibona ukuhlupheka khona manje, akulabo dokotela, abantu bayafa, abantu bayagula kula sizo, hayi kunzima. Uhulumeni kazama ukuthi enike amadokotela imali elungisise isimo somnotho ngoba nesinkwa sesikhuphukile. Into abantu abavuka ngayo ekuseni kodwa sesiduli isinkwa, konke lezokuthutha ziyadula. Hayi isimo sesinzima, le misebenzi ayikho. Uhulumeni sokufuze ekhuphula amasokisi manje bona ukuthi ulungisisa yonke into eyenzekayo ngoba labantu bazagcina bekhathala bebese beqala ukuthi bengene ezitaladeni kumotshakala into yonke ngoba ilizwe vela lilalutho. Kungamotshakala lokho kukhona vele kuyosala sokungezela nix.
Linjani Studio 7 labalaleli, ngiyalibingelela Monkabadela njalo. Mina usenhlizweni yami ukuthi lokho ngisabuza ukuthi kathi bona mabethi umnotho
basawulungisa wabulawa ngubani lo mnotho lo yipi iphathi yabulala umnotho lo besitshele kahle ukuthi kube kubusa yipi iphathi as from 1980 kuzofika manje besitshele lapho la abantu ababusayo manje laba ababebusa ngobani abantu abasimoshele ilizwe kanje izalo PF mayingasicasisela lapho ukuthi ngobani hayi lawo bantu bomele bekudilwe nabo
sanibonani basebenzi bayithi kenjani bangasitha bekulosuku lokuthiwa yi-child girl child day ye bayahlubheka kanti thina sakhula singakwazi ukuthi umntwana wentombazana imfihlo zakayilezi lalezi yebo phela sokuyisikhiwa sokukhishwa egcekeni kodwa akuyekelwe amanga okuthi kuthiwa abantwana bekhaya bayacika ngobulungwe lingabo siyangisa emhlabeni yikho kwavela ibala lethiwa isivatho nxa lingazazi bantu besindebeleni azange sibe libe lilonge nje lalangelilodwa umama bakwazi ukuyalungiselelwa umntwana oyintombazana nxa ekhula kanti babecika njani kudala isivatho ngasibe khona ngidlule ngiyidukuleyo ukwendisa kwabantwana bamankazana kakuveli ebazalini libo kunanzelela lokhu lingaphonke ukukhuluma okokungcolisa kungathi kuthiwa abantu besilisa ibabangaphathi kuhle abantwana emhlabeni babantu besifazana liyasingcolisa abantwana abangamantombazana namhlanje bayazilawula kwalobuqholo kanye labangabafana umntwana uyagila imikhubu eqalise le minyaka elitshumi lambili aqalise ugila imikhubu abe yisiqholo aza abalike ngekhaya aza agcine sezithwele nxa esezithwele sokufuze kwenziweni ingqina sezithwele sokufuze yendiswa kathi ngubani okhe safuna ukuthi kona usuke lapho uphinde ugcine isizukulwane esiyenziwe ngabomi umntwana akugqilele imikhuba ngoba sekhethe impilo yokuba ngumama waphuma empilweni yokuba ngumntwana ngentando yakhe akula mzali ungathi umntwana eneminyaka emncane njalo uthi mntana msemfuna ukukhumbe semfuna ukhombe sasiqalisa ukwembatha nabentombazana sile 25 ngiyomfaka isibonelo ngami iminyaka engamashumi amabili nanhlanu ngiqalisa umuntu uba ngumama ngiphila kulezo zigaba elizitshoyo lamhlanje ngethukile nxa umntwana ongufana uzokuthiwa ubisa umalukazana kule minyaka emingaki umfana lowo ule minyaka elitshumi lane umntwana lwana uzozokuthiwa usethathiswe umalukazana ngenkani haji usephumile uzikhiphile yena ukuba ngumntwana ongufana ukuthi akhule kuhle qondisana into leyi lingabelithi abantwana babanjwa ngamandla bayezwana bawela khompana ngomaali bafundisanga kubanga ukuthi omama kabakulungisi ngoba buza sebeqamba amanga ngoba into abayidingayo ngamalungelo okuthiwa ngama-equal rights yikho abakudingayo bayadinga ngendlela abantu bafuna ukuqumelela kunokuthi wakhe isintu ngiyabonga
lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani lienelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318 Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane ukuthethwa kwecala elitheswa umnumzana Bruno Day owayengunogada wenkamba lapho okwakubulawa khona abantu kwele Germany ama-concentration camps kuqalisile izolo umnumzana Day wayeleminyaka elitshumi lasikhombisa eqalisa ukusebenza enkambeni ye-Stadthof wetheswa icala lokuncedisa ukubulala abantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 5000 uvumile ukuthi wayesebenza kuleyo ndawo kodwa wathi uyazisola ngakwenzayo amagqwetha akhe athi uyakwazi okwenzakalayo kanye lokuthi abantu ababe kulezo nkambe babegcinwe ngenxa yokukhethana ngemihlobo hathi ukuthi babedale amacala ngenxa yokuthi usemdala umnumzana Day uzathonisiswa okwamahola amabili kabili ngeviki kuphela engatholakala elecala engagwetshelwa ukuhlala ejele okwenyanga eziyisithupha kusiya kwiminyaka elitshumi elebhilithane kanye lomanyano we-European Union balobelane isivumelwano emhlanganweni wakuqala eBrussels esilungiselela ukuthi eselebhilithane liphume kulumanyano ekupheleni kwayonale inyanga kuhlelo lwe-Brexit kodwa udaba lolu alukahluzwa alwaphelela njalo inhloko kahulumende weBrithani umnumzana Boris Johnson uthole amagabha avuzayo ezama ukuncenga amalunga edale lePhalamende elizweni lakhe ukuthi axhase lesi isivumelwano ngomgqibelo. Kwenzakalani eMelika namuhla? Inhlanganiso elwela amalungelo abantu abansundu eMelika, National Association for the Advancement of Colored People, NAACP, ithi idabuke kakhulu ngokutshona kukamnumzana Elijah Cummings, ilunga lalinhlanganiso njalo owayeyi civil rights activist owayenganyikinyeki lanxa kulobunzima kulomsebenzi. Umnumzana Cummings obelilunga ledale le-Congress emele iBaltimore utshone izolo iseleminyaka engamachumi ayisithupha lasitshiyangalombili. Embikweni owethulwe izolo ntambama, umkhokheli we-NAACP umnumzana Derek Johnson uthe umnumzana Cummings wasebenza gadalala kusukela ekuMaryland General Assembly lakukhomithi eyayisebenza ukumisa umongameli Donald Trump umsebenzi nge-impeachment eyayizama ukwenza lokhu e-House Oversight and Reform Committee. Yena-ke le committee wayengumgcini sihlalo wayo. Jaivana isitikitikiti sile temba likukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba weSupreme Court namhla uzaqhubeka uhlaziya udaba lombango wokuthi ngubani umkhokheli webandla le-MDC oqotho phakathi kukankosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa, njalo isinqumo sikhangelelwe ukuthi siza kwethulwa namhlanje. Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo alo okutshengisela lisola izijeziso zenotho awukuthi afole sesikusibanga eside. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.